Amantombazana emakhaya athi lawa afuna amathuba alingana lawa amantombazana asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Iningi lamantombazana emaphandleni lithi libhekane lenduba ezimbalwa ezivalisa ubandlululo kwezemfundo, ukungafinyeleli ezempilakahle, ukuhlukuluzwa kanye lokusetshenziswa bebancane. UNkosazana Sandra Ndlovu osakhulayo osuke emangweni wematshetsheni uthi intanga yakhe esekhaya ibhekane lobunzima obukhulu.
Uzothola ukuthi umntwana oyinkazana abasemakhaya abaningi abala ma-sanitary pads. Lapho besiya esikhathini umntwana oyinkazana ufosta ukufaka ilembu, inewspaper, itissue paper, ubulongwe okwehlisa isimo somntwana oyinkazana. Kodwa abantwana abamaningi abamankazana abasemaphandleni abakwanisi ukuzithengela ama-pads. Ama-prizes aphezulu abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthola into engabenza ukuthi bebe lesimo lapho behamba emphakathini, okuzenza ukuthi bengakwanisi ukuathenda ama-classes.
UNkosazana Senzeni Maphosa wayesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uthi amalungelo amantombazana lokhu esephulwa ngoba belokhu bebanjwa ngamandla ukuyakwenda bebancane.
Kuthi nxa umntwana lo ebe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaxhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukela angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe, useyenda esesemncane. Lokho kubangela ukuthi empilweni usuka kube le mathuba amaningi ukuthi imitshado enjalo ayiphili la unaphakade, iphangisa iyephuke.
Umanyano we-United Nations uthi izigidi zamantombazane emhlabeni wonke jikelele ziqhubekela phambili zingayi esikolo, zibanjwa ngamandla ukutshada njalo zidlongulwa, kungenani lezinqumo ezethulwa kumhlangano waqhutshwa eBeijing ngomnyaka ka-1995 wokuvikela ukuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana, iBeijing Declaration and Platform for Action. Usuku lwe-International Day of the Girl Child lunanzwa mnyaka yonke lazilithumilane kulinaka kamfumfu njalo lonaka luqhutshwe phansi kwesihloko esithi Girl Force Unscripted and Unstoppable. Kusenjalo zulu ezansi emandebeleni sesole inyathelo logatsha lwezempilakahle lokuvimbela abantwana abavela kulesi sabelo ukuthi bangene ezikolweni zokufundela ukuba ngabongi ezibhedlela ezikhulu seGwanda kanye nese-St Anne's eBrunaberg. Osakhulayo ohlala esimbuka eGwanda South u-Edgar Ncube uthi nathelo lokuthatha abafundi abavela eMpumalanga kungela ngitsho loyedwa ovela kwele Mandebeleni kulezi zibhedlela kaligondanga.
Kumele kube le certain number of abantu abazarecruitwa from iprovince yona leyi kwenzela ukuthi kube lula lalapho sebethe ukufunda baqeda bapasa bakwanise ukuthi baqhatshwe futhi ezindaweni zabo. Nxa kungaba lo mongikazi esibhedlela esifana leManama evelela endaweni enjengeHarare, kunzima ukuthi akhulumisane lo muntu ogulayo ngoba ophathekileyo. Uyabe khulumisa isuthu lo muntu ozomelapha ukhulumisa ishona, sokunzima ukuthi batholane kahle.
Kolunye udaba, izakhamizi zeGwanda South zikhala izimathonsi ngemva kokuba leButswana lidule inkomo zakuleli ezedlula ekhulu ngemva kokuba zichaphe umngcele wemlambapheli zaya kweleButswana. IBotswana ilomthetho wokudubula inkomo zakuleli xa zithe zachapha umngcele ukuze ivikele ezayo ukuthola imikhuhlane ebalisa we-foot and mouth. Nakanye leZimbabwe lidule inkomo zakweleButswana eManama ezazitshontshwe khonale ezifika phosa amathumi amabili. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.